sendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 16 kumfandula 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
We are taking this matter very seriously and we condemn any legal acts by whosoever with the revulsion that it deserves.
Abalwela amalungelo oluntu sebesole ukuthunjwa komkhokheli weZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Peter Magombeyi besithi ulakho ukunyamalala kokuphela njengomnumzana iTaita Mara. Uhulumende uthi laye ukhathazekile.
Kulosizi mfowethu ngoba isikhathi lesethi kiso nxa umuntu ebezele labantwana selikhangele abantwana kakhulu ukuthi ukuzalwabo beze balungiselelo kube smooth umuntu ayebekwa.
Isidumbu sikamnumzana Robert Mkabe sizahanjiswa emzini wakhe koZwimba namuhla ukuya kupha izihlobo loZulu wakuleyo ndawo ithuba lokumvalelisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abalwela amalungelo oluntu kanye loZulu weZimbabwe jikelele sebesole kakhulu ukuthunjwa kosaphethe isikhundla somkhokheli wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association. UDokotela Peter Magombeyi besithi impilo yakhe ingaba isengozini enkulu. UDokotela Magombeyi uthunjwe ngabantu abathathu abahlomileyo endlini yakhe eseBudiriro eHarare ngomgqibelo. Lanamhla lokhu akwaziwa ukuthi ungaphi lokuthi uthethwe ngobani. Abanye bathi uMagombeyi ulakho ukunyamalala sakudlala njengomnumzana iTaita Mara yena othunjwe ngomnyaka ka-2015. Ibandla le-MDC lithi uhulumende kumele aphange amthole. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana uPadaya Moyo laye usole isehlakalo lesi wathi sebecele abezomvikela ukuthi bamdinge uMagombeyi. Asizweni amazwi kaMoyo.
My ministry is concerned about the welfare, safety and well-being of all its cadres. We are taking this matter very seriously and we condemn any legal acts.
Ugatsha lwezempilakahle lukhathazekile kakhulu ngenhlalakahle yezisebenzi zalo zonke. Udaba lolu lusiphethe kabi. Siyakusola okwenzakale kuMagombeyi kungakhathalekile ukuthi kwenziwe ngubani. Kwezinye izisebenzi ngithi nxa bekhona abalolwazi ngodaba lolu, izani phambili lazise amapholisa ukuthi kwini okwenzakeleyo.
La ungamazwi kamphathintambo wezempilakahle umnumzana uPadaya Moyo. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko lona luthi abezomvikela sebeqalisile uphenyo lwabo. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi ezCTU umnumzana Jafet Moyo uthi uhulumende ukhanya engazimiselanga ukuqeda ukuthunjwa kwabantu osokuyinsakavukela.
Kuyesabisa kuzisebenzi esikuzwayo ukuthi omunye wamadokotela kabonakali. Kuyesabisa ngendlela yokuthi ngumuntu okade ekhuluma emelele abanye bezisebenzi, ekhuluma ngendaba yelungelo lezisebenzi, ekhuluma ngendaba yokuthi izisebenzi kufanele zengezeleleke imali abayikholayo. Indaba ye ma conditions of employment ke ikhangelwe ukuze phela benike abantu kungaba izigulane isevisi ekwanileyo. Kodwa ke akusimangalisi phela ngokuthi asiwakuqala ke umuntu esibona eZimbabwe nje enyamalale. Bakhona asebenyamalale baze batholakala ngemva kwezinyanga, abanye banyamalala kokuphela abazange befumaniswe ukuthi bangaphi. Inkinga esilayo yelizweni lakithi yikho nje abaningi sisithi umbuso esilawo awutshintshanga, awuthiyananga ke lo mbuso kaMgabe, ngokuthi iqale ukubona lokho ngemva ngesikhathi sikaMgabe. Sibona ke lalabo abakhona okwamanje baqhubekela phambili besenza into efana nayo.
Kodwa ke uhulumende uthi yena laye ukhathazekile ngalokho okwenzakeleyo, njalo usedinga adingisisa ukuthi kuhambe njani.
Likhangele ke baba inamba ezisetshenzisiweyo ekuqaleni mela ama messages benethusela, yizo inamba ezasetshenziswa bethumela mina ama messages, yizi inamba esanika amapholisa ukuthi lezi namba yizi namba ezisetshenziswayo ekuthuseleni abantu. Singathi uhulumende uyehluleka ukuba kwazi ukuthi ubani phakathi kwelizwe osebenzisa inamba ze-econet, njengoba sikwazi sokokuthi inamba ziyarejesta. Singathi uhulumende uyehluleka yini ukutracker abekwazi ukuthi lo muntu osebenzisa lezi namba ngubani, ngoba phela lo muntu umuntu uye nalo umuntu onguye omthetheyo, nguye umuntu kade emethusela, nguye umuntu owasethuselayo, ubasithumela inhlamvu, ubasibhalela izincwadi. Uhulumende ngokwakhe ngokubona kwethu sibone ngani nje uhulumende acha ngomunye uyakwazi ukuthi udokotela lo ukuphi.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Kumalanga asanda kwedlula, uMagombeyi ubehlala ethola imbiko yokumethusela kumakhalekhukhwini phezu kokukhalala umsebenzi kwabodokotela okuqhubekayo. Yikho abaningi benakanela ukuthi uthunjwe ngabantu bakahulumende. KoBulawayo khona kubikwa kulabanye asebebalekile ezindlini zabo ngoba belandelwa ngabantu abangaziwayo abakhanya belenjongo yokubathumba. Omunye wabantu laba ngumnumzana Josephat Mzacangulube, yena owancedisa kukhetho lwamalunga edalele ephalamende ezimele kukhetho olwedluleyo. Kesizwe exoxa njalo lo Chris Gande we Studio 7.
Into enziwa ngulo hulumende okhona ongakwanisi ukuthi alungise inhlupho zabantu, kodwa nokhetha ukuthi abethusele abantu ngenhlupho abakizo bangakwanisi ukuthi bamele amalungelo abo, bamele into yabo nxa kulolu thulu bahluphayo. Sikubonile kwenzakele kithi esiziyindawo endlini kagoodson, bafike bakwatulwa khona, bamthwala bahamba laye ebusuku ngomgqibelo. I-NDC futhi idemonstrate ngemande, bembuza ukuthi omzacabanga bebuza mina ngoba mina bangazi ukuthi mina vele amalungelo abantu ngiyamela, njalo bebayebekwa ukuthi abafuna ukuthi baphanja nje lokhu kudla bawudla, ngoba la ihulumende vele yena isikhangelela okwayo yodwa, ayilandaba labantu. Banga esizinda ngale sebengene ezindlini ezinenkonya kulo mfana kuthiwa ngunyasha, lo munye okuthiwa ngu-P P, babadobha bajikela egangeni ebusuku. So khona kuyinto etshengisela ukuthi lo hulumende okhona bafuna abantu bakhulume ngenhlupho abalazo, ufuna abantu bathi bathule kuphela into ezizonke ziqhubeke yena azokuzela. Sibona ku-deputy mayor lo uKambarani laye bamdobhile ekuhlanganeni kwami laye ube ntshile ukuthi bebuza ukuthi mina ngingaphi, ngoba bayandinga, ngoba ngemva kokwenza lokho kwasokwenzakala lami ngasuke esizinda lapho engihlala khona endlini. Ngibale ngisithi nje umdacathi njengobana ihulumende le isila mazini siluma abantu isidlela yona abantu. So khonokho lami ngiyakwazi ukuthi vele siyazwa kulabanye abasitshelayo ukuthi vele kunje sihlalele evalweni, ngoba batsho ukuthi kuthiwa kule mihlangano emiyenzwa yarali kwathiwa ifuze babulale abantu bonke abasemathebeleni abahlupha, especially koma yabanjengathi okutshengisela ukuthi thina besithi igugurawundi yaphela, kanti khani sokulo gugurawundi number 2.
Manje sikhuluma nje sizwa kuthiwa awusahlali endlini usuxatshile, kuhamba njani?
Ye vele ngicatshile kangikho endlini, ngoba endlini babuye ebusuku befake izimota bezizondinga. Into le yenzakala ngabantu be-military intelligence, i-military abasuke yarare babe kamba vile mpoko le mali kena kutu babe chulizi mana ma US dollar mapatalo ama US dollar ili zola mana sila kese aguzi nje sikuluma ula kese ii ama kese wa suwa mo 4 epe no 11 pati mali ufata la vanda wafula la vandu balayo mo wafundu mbushu wa kukua usia pambile penyengese la vandu wanda kutu kutu wakudu mba wula ila kawa kamuza mba mbele malumi la vandu nyangana loto wote loto chwe ute ube umuyo abakala ute kusutula aweli jengu wa kutuma na mtanji ii hada US dollar na wikinja guplek gumarete mnyama isigu 1,600 deni kona bakola malini aichingi lutu marekolo mabandu
umnumzana Josfati Mzacangulube ngophatheke kwezombusazwe ezimele ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 esendaweni engaziwayo lapho athi ucatshe khona. Isidumbu sikamnumzana Robert Mkabe sizahanjiswa emzini wakhe kozwimba namuhla uya kupha isihlobo zakhe lozulu wakuleyo ndawo ithuba lokumvalelisa. Isidumbu lesi besimele sihanjiswe kozwimba izolo kodwa akusenzakalanga lokhu ngoba umfelokazi kaMkabe uGrace ubengezwa kuhle. Umgabe ubhubhele kwele Singapore mhla ka 6 kulinyanga njalo umdeni wakhe uthi uzabekwa ngenyanga elandelayo ngoba esakhelwa ithuna eHeroes Acre. Udaba lokubekwa kwakhe ludale ukufuthelana okukhulu phakathi kwemuli yakhe lohulumende. Umteni kaMgabe ubufuna abekwe emzini wakhe kodwa uhulumende ubengavumelani lwakho lokhu. Esithi kumele abekwe emathuneni amaqhawe eHeroes Acre. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Kulosizi mfowethu ngoba isikhathi lesesikiso nxa umuntu ebezele labantwana selikhangele abantwana kakhulu ukuthi umzali wabo benze abalungiselelo kube smooth umuntu ayebekwa. Kodwa ke ngendlela esikubona ngayo kokhulu uMgabe ngale ukhanya ngani hayi kusazokuba kubi ngoba into yakhona kayisaqedisiseka ukuthi okuyikho yikuphi ngoba esikutholayo ebulenjini lapha angezeke sime ngakho. Kodwa ke okusala esikuzwayo yikuthi bekumele ukuthi isidumbu sakhe siye kibo kozimba siyelala khona. Kanti ke njalo sasiziwe ukuthiwa uzangcwatshwa khona kozimba sesisizwa ngapha umzukulu liyo esithi yena hayi uzangcwatshwa eHeroes Acre after 30 days akusaqedakala okwinto kwakhona.
Kulwelwani kahle kahle lapha baba Magonya
ukhumbule Nkomo ukuthi sikhuluma nje kunje uJoshua Nkomo ulele khona leziphaleni zakomgabe sikhuluma nje kunje maningi amaqhawe akithi agoqele labo Sidi Malunga abalele khona leziphaleni zakomgabe eHeroes Acre yabo leyo. Isimanga esikhona ukuthi yena umnikazi wayo iHeroes Acre uma ibumba nqabe kuqinisekile ukuthi ube wathi yena akafuni ukuyabekwa khona njalo kumele ukuthi kungabi lesikhathi sokuthi uGrace angabi duze kwekhofini yakhe lesidumbu sakhe. Khonokho kodwa kusitshengisela sobala ukuthi kukhona ukuganga okuthile abakwenzayo ngezitho zabantu abafileyo. Ngeqinisa lokuthi nxa abantu bekunanzelela ngeqinisa lokuthi bayachwama ikhona indlela abachwama ngayo ngezidumbu zabantu bona babafayo besiye Heroes Acre. Naye kumgabo sefile ubengafuna ukuthi umnanga guide ayechwama ngaye ngoba uyakwazi ukuthi kukhona abakwenzayo kulezo zidumbu yindlela engikubona ngayo.
Ngezinye indlela uthi kulesintu phakathi lapha
kusobala sibili ukuthi isintu sikhona sibili njalo angeke besibalekile ngoba vele angithi yiso abaphila ngaso kodwa nxa besiye emphakathini babe bezitshela ukuthi bona bangabantu abakholwa ukholo lwesikristu kodwa kuyazakala nje ukuthi ngabantu abaphila ngesintu.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya uhlaziya ezombusazwe sexoxela ekwelebhilitane. Sikhangele okusemaphephandabeni. Iphepha ndaba leChronicle lithi oke wabanga umphathintambo wezemidlalo umnumzana Makhosini Hlongwane uzalahlekelwa impahla ezathengiswa isithunywa somthethwandaba emizameni yokuthola imali ayikweleta ebhanga engange $36,000. Iphepha ndaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzavula idale lePhalamende mhla ka 1 ngenyanga ezayo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Basakazi beStudio 7 salibonani ngomsebenzi eliwuphetheyo. Iphethe umsebenzi omuhle, umsebenzi otshengisa inhlupho zonke lobuhle bonke okukuleli lizwe, bonke abakhathazekileyo labaphila kakuhle. Ngithanda ukubana ke ngikhulume ngodokotela Peter Magombeyi. Singizwa ubuhlungu kakhulu ngalo umbuso wakuleli ilizwe, umbuso weZANU-PF. Umbuso weZANU-PF awulanihloni njalo kawuhloniphi. Abantu babhizi bayakhala ngokufa kwalo owayengu-president uRobert Mugabe, kodwa bona babhizi basebenza into ezingasebenzi, into ezimbi, okambe bethumba abanye abantu. Bathi abantu benzeni, senzeni kuleli lizwe? Ukhona yini ongayavuma ukusebenzela amanga, usebenzele ize neze? Lathi esingasebenziyo uma siya ezibhedlela akula lutho esilutholayo, aselatshwa ngoba akula mithi, akula nto amadokotela amangayichaza bethi yinto elungileyo. Ayi, ihulumende ayike ihloniphe, ihulumende kayike nazelele umkhuba, ukuthi umkhuba omubi uhulumende weZANU-PF mubi. Nangakuze sithole senzima. Ngiyabonga.
Sanibonani Studio 7, nguSamuel Ndlovu ngilapha eJohannesburg. Abengicela ukuphawula ngendaba yasekhaya eZimbabwe. Ekhaya kunzima, kunzima kakhulu. The way government ekhona manje ifana nayena leyo yokuqala ebekade ingeka Mgabe vele. Kodwa ke manje ngathi sekusiba kwethu, ngoba ngathi abantu uMnangagwa nayo ngathi bamthatha kancane, angazi mhlawumbe kumbeni kusazotshintsha phambili. Kodwa ke bembona sengathi kunzima kakhulu nokuba nzima kusazoba khona. Bengike sicele eMandebeleni, esayidini lethu eMandebeleni, ukuthi bazimele bodwa, bayekele emasayidini abanye abantu eNtshonalanga. Bona baze ngapha kwelethu isayidi nakomthwakazi. Benginimema Mandebele wonke, umuntu wasesiNdebeleni, bonke abogawule nabochuma bona ngapho, benginimema ukuthi nize ekhaya ngapha komthwakazi. Kungcono ukuthi nizozama ningapha, ukuthi uma kuphumelela kithi kube singajabula sonke ningapha esayidini laMandebele. Ngiyabonga.
Alo abantu beStudio 7, linjani lonke, yazi ngilivusele inhlanhla ngomsebenzi engilenzayo phambili ngomsebenzi. Kodwa silokudana thina ukuthi yalivula ama-audit, asazi ukuthi likhetha abanjani, asazi kulapho. Sayesifuna ukuphawula ngokwenzakala sekhaya, kodwa libala abanye awethu seven sesilabo 3 months lokhu esifaka bhathi lingawavuli. Cina livula ama-audit ngoba liyasidanisa nxa lingavuli ama-audit. Bendithanda ukuphawula ngokamgabe. Kanti usavikelweni, usavikelweni into ayivikileyo, uvikelweni. Kambe lahlwa le nto isefile, usagcinelweni into ayigcineleyo. Kambe lahlwa le kwelokhu kudlalisa imali, kudlalisa imali xa uyaqhela indlu, uyaqhela indlu bani? Anti sekufanele agijwele igodi kuphela ahambe elahlwa le, ukudlalisa imali yelizwe khonokho. Ukhuza lo Mnangagwa lokhu ethumba abantu, ethumba abantu, uzamfica la ngelinye ilanga. Ngiyabonga ukungena ehlelweni, sicale ivula ama-audit one beStudio 7. Ngiyabonga.
Livuka njani basakazi beStudio 7? Ngathi mna ndikela ngembuzo umgabe lo ukuthi athi bamgcineke, ngathi bangamfakela okuzeni. Abangcwabi nje ngathi kumele ngcwatshwe eganyeni, ukuthi ke ngcwatshwe ngapi ngokwabo lokhu. Ade siseqeda imali, imali zelizwe, imali zegovernment, waziqede zisagula, kathesi lokhu eziqeda ngoba sefile. Mna ngagwala ati la uyenzani lokhu.
salibonani basakazi boka Studio 7 lani lonke uzulu wezimbabwe jikelele ye okhulumayo namuhla ube ngisendaweni yase-South Africa thanda ukukhuluma okusenhliziyweni yami ngendaba yokushona kuka baba uMgaba ukushona kwakhe thina nje siNdebele sayidisithi uright etshonile asimkhaleli ngisho omkhalelayo uyabe elindebele siyabe sibona ukuthi kukhona akukhothayo but thina njengesindebeleni sayithi sonke ngobuhlungu esabuzwayo kulahlekelwa izihlobo zethu ngesikhathi seguguna onde manje silabazali okhulu bethu asibazi kungenxa yayena luba so thina sithi kuye asimkhaleli sifisa ukuthi vele ngabe wafa kudala la kuphuzile ukufa ngabe vele wafa kudala lezulwini engangeni ngokufisa kwami lo baba abe ngumuntu ofika jizo.
Njani zihlobo abaningi vele bazothi sikhuluma kabi kodwa sikhulunyiswa inhliziyo yezinto ezibuhlungu ngendlela okwenza kangakhona elizweni kabe vele kahle kahle ube engaso-president ube ngumuntu ozodistroya ilizwe kahle kahle ube ngasho ukuthi ngu-president ukuthi useva ilizwe ngumuntu obezodistroya ilizwe ayeke ube usasitshela ngento umuntu wale mpinto yakudala leyo lokuthi ayisebenzise i-ZANU PF vele into le yayithatha nxele vele kwayona basitshela ukuthi balwimpi kwaphela ye sakuza ukuthi balwimpi kwale kukulwa kwabo kodwa manje sewulwakubhizi kumemetheka futhi besakwenza kwes sifunda kuzolo ukuthi awubheke nje manje ukuthi kwenzakalani ilizwe liyatshola liyafadlalala liyabhaza akula muntu olicontrola ngendlela ukuthi abantu bakhona amakhanda awazithethi balwimpi kudala bahlala begqoka amakhombati wayawaya nala amasosha limpi enjani engapheliwe sahlala begqoka amakhombati ngapha ngupresident ukugqoka icombat vice president ukugqoka icombat uzohlukaza kanjani ukuthi lowo lisotsha lowo ngupresident uzohlukaza kanjani upresident lesotsha uzohlukaza kanjani ngoba bonke kuyefana bahlala begqoka amacombat abantu bafisa sikhathelele party ZANU PF sikhathelele party angazi bafuna bebonti kona sikhathele ngempela ngempela ngoba bona bathebele impumbe bahlanyisayo kodwa izophela la wadinga ngelanga sisiza besibayenza njengomgabo nje madinga ebalinde phansi
labo gebe kungabalaleli be Studio 7 abasumele imlayezo yabo nge WhatsApp lawe uyenelisa ukusumela wakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Abantu abangamachomi amathathu lasithupha abaziwa ukuthi bayaphila yini kumbe bafile kulandela ukubhewuka komkhumbi ekade behamba ngawo kwele TRC izolo. Amapolisa athi abasinde kulingozi bangamachomi ayisikhombisa. Uzulu wakwele Tunisia ubevota izolo kukhetho lokudinga umongameli omutsha. Abancintisayo kulelu khetho bangamachumi amabili. Inhlanganiso ye-JB Dondolo Foundation izaphiwa umvuzo inhlanganiso ezimeleyo e-United Nations Association ngenyanga ezayo phezu komsebenzi wayo wokutholisa uzulu wenyama endlovu amanzi. Inhlanganiso le igxile eMelika kodwa iqhuba inhlelo zayo endaweni zeZimbabwe ezichiyeneyo ngitsho laseMelika. Umqondisi weJP Dondolo Foundation unkosikazi Lumbi Mlambo uthi baningi asebethole usizo kunhlelo zabo. Uthi njalo bayathokoza ngalumvuzo.
Sesifake amanzi alungileyo laphana enyama yendlovu laphana esibhedlela lesiyana esise-Aigus. Sesifake amanzi i-filtration system yokuthi amanzi abe clean angabi abantu bonke banathe kuhle basebenzisele amanzi kunalawo ukuthi bapheke. So kathe sekuright sibe konke sekulungile.
Bangaki abantu ongathi bancedakele mpela ngalolu hlelo?
Hayi baningi nje khona ngoba bavela indawo yonke khona phana i-community yakhona iba inclusive not just lokhu zen i-Aigus area. Abantu bahamba bevela khatshana le bezolanda uncedo ngokugula njalo futhi abafazi laba abasebebeletha wabuya bazohlala khona ngale. So kuba kuningi kakhulu, i-community total ingakhava 20,000 abantu, not just i-Igus.
Lisebenza enyameni Ndlovu kuphela yini?
Hayi, sisebenza nje zonke indawo kuphela. Lapha nje ukuthi lo msebenzi bekumele siwenze ngoba abantu adibengela amanzi alungileyo okunatha. Kodwa sasebenza lapha after USA, kulo msebenzi lapha kule New Jersey crisis, water for New Jersey. So kathesi sisebenza khonapha e-New Jersey nge-sile campaign ukuthi sifake amanzi laphana abantu abangawanatha ngokuthi ngale bale lead poisoning. So kuyahlupha ngale lakho futhi kakhulu. So hayi, sisebenza nje indawo yonke lapha abantu abasifuna khona.
Akusitshele ngomvuzo elizawuphiwa yi-United Nations Association ngenyanga ezayo.
Lapha e-United Nations Association basinika ukuthi la basikhangele ukuthi hayi siyabancedisa ngikhona ngale ngemsebenzi yabo, i-Goal 6, umsebenzi wamanzi le-sanitation. So lapha basinika i-award mhlaka October 24, United Nations Association basinika i-UN Global Leadership Award in the area of clean water and sanitation. So siyakuthokoza kakhulu ngokunikwa lokhu i-recognition le, into enkulu kakhulu ethi thina sihambe siqhubeke siye phambili sincede abantu abaningi.
Umvuzo lo liphelwa umsebenzi wenu eZimbabwe kuphela yini kumbe lapha eMelika?
Siphela nje indawo zonke kuphela, not eZimbabwe kuphela. Siyahamba nje khapho okulemsebenzi khona, abantu abasicela khona ukuthi sizonceda, siyafika lathi sincede, kasihlali, siyanceda lathi sisuke siwathi nje sokungani sokungcono ukuthi abantu labo babone ukuthi hayi sukulamanzi khathi sibanganatha. Siye kwezinye indawo lapho abasifuna khona, njengakhathesi nje silapha e-USA, siyabancedisa nje khonapha. Njalo kulama hurricanes lakho konke, kuningi akupheli, into zamanzi vele kazipheli, ziningi.
Abangathanda ukuxhumana lani balithola njani? Likhona yini kubo internet lapha?
Sikhona, sibili ku internet. Bangasibona ku jbdondolo.org. www.jbdondolo.org.
Unkosikazi Lumbi Mlambo ngumqondisi wenhlanganiso ye-JB Dondolo Foundation, sixoxela ekhona pha eMelika. Abalwela amalungelo oluntu sebeswele ukuthunjwa komkhokheli weZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Peter Magombeyi. Uhulumende uthi laye uyakusola lokhu. Kwanele mthakazi olivalelisayo ngontungamili nkomo.